umsebenzi ukhutshwe kuhlela ngakube kulobunzima lapha laphana, but sikwanisile ukuthi siwuthutshe lo msebenzi. Sincediswa futhi ngabadala bethu abanjengo uminister uMpofu usincedise kakhulu kazi, because thina njengeprovinsi kade iwosta lo umdlalo sisikhangela ukuthi khona sifide abantu abaningi, ngoba abantu bethu bathine sebesilwa i-25,000 plus inamba kule namba leyo esasiyithangelele thina. Kodwa simanejile ngenxa yokuncediswa ngubaba uMpofu lobaba uprofessor Moyo, sakwanisa khona sifide abantu bonke bekwanisa ukuhamba beli.
Ngezinye indlela lokhuyana okuthiwo ngabanye ukuthi umkhosi lo uqeda imali eningi, ilizwe ngela mali uthini ngakho?
Umkhosi lo awuzange uthi imali, ngoba imali yonke esisebenzi into eziningi abantu abazange besinike imali. Actually abantu abaningi bakhuphile into zabo, abanye beletha amafutha, abanye beletha logalutyana phela ngesiDebele bathi umfula ugaliswa izifudlana. So kona kuthiwa kuncane kuncane kade bekuletha khona, kuyenze ukuthi umfula uthi kune sigcwala abantu bakwanisa ukudla bonke. Akula nje imali esuke kuhulumende, sikwanisile ukuthi simobilize ama-resources ukwenza ukuthi iprogram le iphumelele.
Lamuhla kuyini elikwenzayo, njalo kuyini okunye osokusalela ukuthi likwenza ukuphathelane lalo mkhosi?
Sizakwazi lapho kuhlangana khona abantu abaningi, abantu bashiya indawo engcolile amaphepha lokhu lalotyana. So izolo nanamuhla bezama ukuthi sishiye indawo yabantu ihlanzekile, then ngokubisa lapho abanye abantu kade bepheka bebelokhu besaye lapha, and then lathi ekuseni sabe sesisuka nje sesilibhekisa ezindaweni zethu.